The court ruled that our president, Obin Masaore, be remanded at Chikurubi up to 20.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu, umnumzana Obet Masaraure, uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 zibandlela. Ngemva kokushawa, walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele. Kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso, sixwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Responded to our demands as ARTUZ.